Marvelous, siyalambulela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 13 kuNkwenkwezi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walambulela emoyeni ngenkulu injabulo ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Namuhla sixoxalo Lieutenant Colonel Israel Dube omunye wabodokotela abaphumelele kuyona le iviki ukuhlinza ngendlela yokwelapha amaphahla azelwe enamathelene eHarare.
Ngesikhobo ngakambele ukuthi ngayesobukazi ngayesikazi ngesikhathi abengafunda khona kwakungena isikole sokuthi odokotela sifundile ukuba so ngabe angazofundela ngasi eHarare.
Sixoxa njalo lesakhamuzi senqameni eGwanda ukuze sizwe okwenzakala kulesi sigaba.
Kathi sikule sikhulu umkhuhlane wenkomo sithi inkomo lo ilamba skin. Akula akuncedisi ibitholayo uyazithengela imithi yasezihlabeni. Kathi singangikwazi ukuthi zayicina nini bese zamavika amangabi sigcina ukudipha. Sofanele zithengela idipha ungakwanisi ukuthepha ziyabulawa yimikhazi.
Siza kuzwa eziphathelane labatsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo wenu weStudio 7. EleZimbabwe lilokhu lisaziqhenya ngokwenelisa ukwehlukanisa amaphahla azelwe ngenyanga ezintathu ezedluleyo enamathelene esiswini eHarare. Uhulumende isithi lo ngumsebenzi omqoka otshengisa ukuthuthuka kwelizwe kwindlelo zempilakahle. Omunye wabodokotela abahlinzela abantwana ngendlela yokubelapha Lieutenant Colonel Israel Dube ozalwa kobulawayo yena esixoxa laye lamuhla ukuthi sizwe okunenge ngomsebenzi wakhe. Asizweni uDube ekhuluma lalumsakazo kuyena le iviki ngomsebenzi awuqhubayo.
Abantwana babebambile ukuthi babe besembedeni owodwa. Bahlukanisile ukuthi lo sengapha lo sengapha basabazanana. Benzasitime lapho bafaka emibhedini emibili bebe operate ngabantu abangama-teams amabili. Ufuna ukuthi kube nodokotela obona okokulalisa kuphela oyabe emeka sure ukuthi bonke abanye odokotela abalalisayo benza umsebenzi wabo abafanele bewenze. Akula muntu ohluphekayo wenza something so that uma kusenzakala like that sithi bathole omunye okwanisa ukuncedisa ukuthi izinto zihambe kuhle. Ekulalisweni kwakunama-teams abodokotela abenza okokulalisa and then eku-operateni futhi kwakunabodokotela ababesenza ama-operations akhona futhi ababe ngama-team angu-2 but nakho babelokhu betshintshana ukuthi lo engayenza after isikhathi uma esediniwe then omunye udokotela ethathe eqhubeke phambili le-operation. Usually uNkulunkulu uyamangalisa because isibindi even esomuntu omkhulu isibindi singakhupha isibindi kungadlula lesey'nyanga ezintathu isibindi sakhona siyabe sesikhulile futhi ukufuna ukufikela lapho esasikhona ubukhulu bakhona. So even ebantwaneni sakhupha izindi sakhona zazibambele but ngakhangela ukuthi ama-parts akhona esibindi ama-parts awesandleni sokudla i-right side konke babe lapho ukuthi le side lakhe lesandla sokudla le side lakhe lesibindi esesandla sokudla and then isandla sokunqele iphathi yesibindi yakho la iyayibambe i-1 so sayi-divide ukuthi ibe ngu-2 so that sakhe okuyingxenye okwesibindi sesandla sokunqele for each of abantwana bakhona and automatically kusho ukuthi iphathi naleya side yayo izakhula and most likely ekukhuleni komntwana lasesibindi sakhona siyakhula ukuthi siyagcina sesibona
Lamuhla ke uLieutenant Colonel Dube ongudokotela usichazisela ngesimo sezempilakahle elizweni kanye lempilo yakhe.
Nakaningi wakhona kulesikhathi lapho engihambe ngisebenza khona emasondeni but kulesikhathi eziningi lapho engihambe ngisebenza khona on the government hospital site because abantu ingeneral abangamasisabanitshwana kakhulu asingabi baningi but sesiqala ukusebenzisa imali leyaphandle leyase-America izinto eziningi baqala ukulunga because basebekwanisa ukuthenga ezinye izinto like kathesi emifina yokusebenzisa esasingenayo oya isinukele seyalungiswa ukuthi sesinemtshina yokuthi izingile abantu aba-operate e-Britain e-America ngale mitshina efana na-executive na ezinye izinto ezingekhoyo like izimishileni kulemitshina ekuthi esama-cancer for example kulemitshina lakho kuthiwa yi-PET scan ezimbabwe asikabizawo
kuyini okwenza wathatha umsebenzi kubutho kanye lalo kuba ngudokotela wafunda ngaphi njalo wakhulela ngaphi ke sizwe ngawe
mina ngakhulela koBulawayo ngizine esikolo ngakambela eSkay ngayesobukazi ngayesibikazi ngesikhathi labengafunda khona kwakungena isikolo sokuthi odokotela sifundele ukuba so ngabe angazofundela ngaphi yara ngaphendula koBulawayo zenisa ngoba ngafundela khona ukwenza ama-operation zamaningi safundiswa abodokotela abakhulu abanesentibe lase-UPA and then ngasengiphenduka eHarare ngafunda more then ngaphuma kuphandle kwelizwe kulezinto engazenzeni e-South Africa e-Dandan border senza amanye ama-courses ekufundeni indaba yokusela imali ibutho enelangcedisayo ukuthi ngenze esinye isifundo sami yikho ngisebenzela ibutho ezisingazenzayo nakinokho kokuoparate abantwana ibutho linabantwana abalutshwana kakhulu sokuthitha amanye ama-experience lakhe yoku-operate abantwana ngiyayenzela kuphela ezibhedlela ezikahulumente ezikhoyo.
Lo ngu-Lieutenant Colonel Israel Dube, omunye wabodokotela abaphumelele emsebenzini wokuhlinza amaphahla azalwa enamathelene. Lamuhla kweziphathelane lezemaphandleni sixoxa lomnumzana OK Ndlovu isakhamuzi senqameni eGwanda yena osichazisela ngokwenzakala esigabeni sakhe.
Ngaphandle kwenala maduni sakhuluma ngawo ukuthi abedabanile bahamba bedibha impondo zabo befaka emacherichebini especially esithi ipompani khona phana ngezandla. Asiziboni lezi bhorani zile lapha kasiziboni ezigidwa nguhulumeni izibhorani ukuthi zikhona. Sizizela nje kwabanye khona le. Thina ngapha asikaboni.
Ye, indawo lapho elihlala khona kungaphi njalo kwehluke njani lezinye izigaba?
Thina sise indaba yakithi kuthiwa kusenqameni ewilongo kuchief Mateni. Thina sise endaweni okwakuthiwa yireserva, yikho kuthiwa indawo yethu kuthiwa yireserva. So indawo nezeleka ilazikolo, ngikhuluma nje isikolo sona ngikwaso abantwana isecondary ikuncane ngaphambanisa ukuthi ku-10 to 11 kilometers ukuthi abantwana bayelomzini. Izikolo zikhathana, iklinika iphethi yakhona le kwathuli ukuthi umfula nxa ugcwele kuye eklinika kuzima okumangalisayo. Labaphethe ukuthi baye emthabezi esibhedlela kuba yinto enzima njalo into evele ihlupha kakhulu. Akula transport, uyagadani khonapha. Ngikhuluma nje igogokezwa kuhle khonapha ngihlawa ndikhambe ukuthi kathi vele ngizamthwala ngani. Sofanele ngidinge wona amadonti ngizame ukuthi ngimthwale ngesiyakhwela emthabezini ngoba akukhathani okumangalisayo. Baba nelizwe elingala transport ukuthi abantu bathwalwa yini. Ngoba indawo yakithi yena lukuthi uye eGwanda usuka khona njalo kuyadula kumanisa yi-30 kilometers kodwa sibhadala $5 ukuya khona. But yi-30 kilometers ngenxa yokuthi akula nto ongayenza. Lezi moto asizo zikahulumeni, yona ibhasi nje ikhampani ehamba khona kayikho. Sigada nje izimoto zabantu nje abazihambelayo lawo ukuthi nxa ule yakho ungena emgwaqweni isithwale yizo izimoto esizigada. Asila transport.
Inkokheli zesigaba zithini ngalolu daba? Sesikhangela okhansila labalimeleyo ephalamende.
Yena owephalamende ukuthi umbone ubona mhlawumbe ezokhampeni ngapha ukuthi umbone zikhulume laye. Angikwazi ukuthi kade vele uyabe umbone njani. Uhluphe ukhansila esilayo ngapha ngo-MDC njalo izinto ezingenibona ngani laye ziyamehlula. So ukuthi uzibone sibili umembo sayinto ufake isikhalazo sakho, angikwazi ukuthi kade uyabuhambe wathini. Kodwa ngibona uhlupho lolevele silalo ngibona ngani bayalwazi. Ngikhuluma nje inkomo kazididi kathesi kulo mkhuhlane lo wenkomo ukuthi uthiwa inkomo lo ilambskini akula ancedisi litholayo. Uyazithengela imithi yakuzihlabile kathesi ngangikwazi ukuthi zagcina nini kumbe sezinamaviki amangaki zigcina ukudipha. Sofanele zithengela idipha ongakwanisi ukutebha ziyabulawa imikhazi. Inkomo ngathi inhlupho eziningi bazikhangele eziningi lokuthi uthenze ukhuluma ubona ukuthi kesikhathi kudlala isikhathi sakho. Zile zabe inkomo zidipha futhi ubona amakhansi lawo ugarikayi muyakwathi izindlu lezana zathiwa nini. sukusela ngasene siyami isikhathi akulamanzi akulamatoilet but isimanga sami ukuthi amanzi akhona kumthabezakazi cithe design is about ngathi kumbe 2.5 kilometers ukusuka khona phana eGarikawu siya khona kodwa lanamhla lokhu akulamanzi ngokuthi uyehlala khona kathi uzahlala kungalamanzi kungalatoilet amanzi zibe kuyathenga kulezi zinto ezakhiwa kudala manje ngokukwanisa kunokumuthi la iza kubhadalisa sekubhadalisa isimbazi yini udubo olukhona sibilomazi ukuthi angikwazi ukuthi uthupho lolu kuyafakwa nini amanzi emanzi iyokhalelwayo kuphela ukuthi kufakwe lamatoilet phela abantu babonayo ukubhutha ukuthi ungaphisa ebusuku ukuthi ubhuda emva kwenu akuhambeki indawo yakhona ingcwele kumangalisa ukuthi ngakhona ngani le nye into okhona ngapha kelithi ahambele egwanda nje avakathi khona ngale garika uzalitshela lithi kweneni
lo mnumzana okay Ndlovu isakhamuzi senqwameni egwanda obekhuluma ecingweni le studio 7 le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwakhathesi sengilichiya ezandleni zikaNtungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo lwabatsha.
Lichona njani Zimbabwe omuhle yikudivana kuhlelo lwezabatsha lilami oweno uNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomnumzana Nqaba Machazi yena ongumhleli indaba wephephandaba leSouthern Eye kobulawayo. Kodwa okwamanje uNqaba ukwele eBhilithane lapho aqhuba khona izifundo ze Media Practice for International Development. Ekolishini le University of Sussex. Ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana Machazi.
Ngiyabonga ntombi.
Yeah, zihamba njani izifundo zakho?
Umnyaka susiyaphela ngibetha inyanga ezimbili ezizayo. Hayi, ngiyafundeka sibili. Khangelela ukuqeda.
Lona ithuba lokuzefunda khona ngapho Machazi walithola njani? Banengi ngiyazi eZimbabwe abasakhulayo abakhangelela ukuthi bathole ithuba elifana lalelo.
Uhulumende weBritain ule scholarship okuthiwa yi-Chevening Scholarship esikhangelela ukuthi bekhuthaze ababona ngani kungaba yinkokheli zakusasa ukuthi bengakhokhela ilizwe kumbe bekhokhele lapha abasebenzela khona ukuthi bebuye bezofunda lapha eEngland kumbe eScotland befunda okomnyaka besenza i-masters. Ngakho-ke babona ngani lami ngifanele ukuthi ngingakhokhela njengoba ngemsebenzi kade sengiyenzile lapha kade ngisebenza khona nalapho engaya khona. Ngakho-ke ngabantu abakuthi ma ufika lapha babhadala i-fees bayenza yonke into ukuthi wenelise ukufunda.
Nxa likhangela izifundo ze-Media Practice for International Development, kahle kahle likhangelani?
Esikukhangelayo ukuthi i-media, amaphephandaba, umsakazo konke kuqakathekile ukuthi nxa isizwe siqhubeka sisiya phambili. Ngakho ukuthi singasebenzisa njani amaphephandaba, umsakazo ukuthi sikhuthaze ubukhokheli ukuthi buphakamise isigaba sonke kumbe ilizwe lonke. Okuqakathekileyo kakhulu lapha njalo ukuthi singasebenzisa njani imidiya yona leyo ukuthi sikhulume labantu ngakho ukuthi bazwisise abakufunayo njalo baphatheke enhlelweni zobukhokheli.
Kulabo yini abanye abavela ezwekazi le-Afrika abathole ithuba elifanayo?
Sibaningi esithole ithuba leli ukuthi sibuye ngapha kwe-England sizofunda. Abezwekazi be-Afrika angikwazi ukuthi sibangaki kodwa hayi sibanenganyana. Sonke esithole ithuba leli sivela emazweni wonke omhlaba. Singaba ngamakhulu amahlanu kodwa izwekazi le-Afrika singaba likhulu kumbe ikhulu lengxenye.
Lilalele kuhlelo lwezabatsha ngixoxa lomhleli ndaba wephephandaba le-Southern Eye omnumzana Nqaba Machazi yena oqhuba izifundo zakhe kwele-Bhilithane okwamanje. Ukhangelela ukuthi zikuncede njani izifundo lezi nxa suthe wabuyela emsebenzini wakho kumbe wathola umsebenzi ofanayo yiloba kuliphi ilizwe?
Okakhulu esikubonayo kuze kazi le-Afrika njalo ezweni lethu laseZimbabwe yikuthi umsakazo lamaphephandaba akusebenzi ngendlela okumele kusebenze ngayo ngenxa yendaba zepolitiki lezi ezingenela yonke indawo. Ngakho-ke siyehluleka ukuthi siqhubeke phambili ngoba siyalwisana ngazo zonke izinto. Ngokubona kwami amaphepha ndaba lemsakazo kumele kuvuleke indawo ukuthi bekwanise ukusebenza kuhle. Kungaba njalo ukuthi sisebenze kuhle njalo uhulumende kuyekwanise ukuthi kube le ngqubekela phambili elizweni, ngoba sonke siyabe sesizwanana ukuthi inhlupho zingaphi, sikwanise ukukhuluma lo wonke umuntu njalo wonke umuntu uyabe sezwakala ukuthi udubo lwakhe ngolwani. Ngakho yena mangilokubuyela eZimbabwe kumbe lapho engizasebenza khona sisiya phambili, engizazama ukuthi kuqakathekise njalo ngibonise ukuqakatheka kokuthi abantu wonke umuntu ebe lemvumo yokukhuluma ulutho alufunayo, engavalelwa ngenxa yemithetho kumbe yepolitiki engezabi. Ngoba lapho esivela khona uzathola ukuthi akwakhiwanga kwenziwanga lutho, kodwa sesiyabe ukuthi sikhulume noma kungangenani le politiki, sesiyabe ukuthi sikhulume ngoba sesiyabe ukuthi abasikhokhelayo bazacabangani ngathi. Ngakho ke siyafela ngaphakathi. Ngakho engikuchoyo ukuthi imedia kumele siyikhuthaze ukuthi ikhule, ngoba umntwana ongakhaliyo siyakwazi ukuthi ufele embelekweni. Ngakho angazi ukuthi eZimbabwe siza kuya ngathi ngemithetho yethu, kodwa kumele siqine sibonise abasikhokhelayo ukuthi kuqakathekile ukuthi bevule ukuthi wonke umuntu ebe lelungelo lokukhuluma into emhluphayo kumbe udubo ngokusebenzisa amaphephandaba lomsakazo.
Wona umsebenzi wokuthapha izindaba ungathi udlala indima enganani kundaba zentuthuko?
Udlala umsebenzi omkhulu kakhulu indaba zentuthuko lengqubekela phambili, ngoba wonke umuntu uyabe kwanisa ukuthi abonise njalo akhulume ukuthi izinto zihamba njani esigabeni sakhe. Thina njengentathele izindaba yithi esile engathi ngesilungu yiplatform yokuthi sikhulume udubo olukhona endaweni eziningi, ngoba abanye bangaba lesifiso sokukhuluma but ilizwi lilifitshane. Ngakho kuqakathekile ukuthi intathele izindaba zibe lakho ukusebenza, zingakhathazwa izindaba zepolitiki nguhulumende. Ngaleyo ndlela sizabakwazi ukuthi sidonsa sisiya ngaphi njengelizwe, kumbe kulapho kwesihlula khona. Kathesi nje eZimbabwe ungazama ukuthi ukhulume isiboniso nje ukuthi ungazama ukukhuluma ukuthi hayi lapha awakhiwanga, lapha imfula enje, so ama-bridge anje. Niyagcina sokuthiwa lo sengene entweni zepolitiki, lo umeleleli bandla, lo ngwaleli bandla, njalo asingeke sakhuluma layo ngoba izinto zimi kanje. Ngesikhiwa bathi polarization, uthi sehluleke ukuthi sikhulume sodwa sizwanane. Ngakho nje kubulala umsebenzi wentathela izindaba, kubulala lelizwe ukuthi yaphambili.
Abatsha enqaba ungabachiyela waphi amazwi sikhangela ukuqakatheka kwezemfundo kanye lokuzilwela nje njengomuntu kundaba zentuthuko?
Okuqakathekileyo kwabatsha nxa ulesikolo awula muntu ongakuthathela okufundileyo, kodwa okusekhanda lakho uyakwanisa uya phambili, uyakwanisa ukuyenza okufunayo ngoba kusekhanda lakho akula muntu ongakuthathela. Kodwa siyabona iminyaka leyi esande kwedlula ukuthi noma ufundile kunzima ukuthi uthole umsebenzi, ngoba imisebenzi ayikho. Kodwa engikutshoyo ukuthi singalahli ithemba.
Hayi, isikhathi yiso esingasavumiyo. Mnumzana Matshazi, siyabonga kakhulu, bekukuhle ukuba lawe kuhle.
Kubonge mina nto.
Lolo bekuluhlelo lwezabatsha. Ngixoxa lo mnumzana Nqaba Matshazi ongumhleli ndaba wephephandaba le-Southern Eye koBulawayo. Kodwa okwamanje uNqaba useBhilithane uqhuba izifundo ze-Media Practice for International Development ekolishini le-University of Sussex. Kwanelo kwalamhlanje zihlobo olivalelisayo ngontukamili Nkomo. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Ziphetha indaba zethu lamhlanje nanzo ebezikhokhela besixoxa lo Lieutenant Colonel Israel Dube okhulele koBulawayo, omunye wabodokotela abaphumelele kuyonele iviki ukuhlinza ngendlela yokwelapha amaphahla azelwe enamathelene. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.